soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Njani sibandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 4 ngihlangula 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba ophakemeyo oweSupreme Court usuze wakhulula abasekeli beMDC ababili abathi uDungamirai Matsobere noLast Mayengahama kade bevalelwe ejele okweminyaka eyisithiyangalombili besetheswa icala lokubulala ipolisa uInspector Petros Mudeza.
Siyathaba siyabonga ukuthi iqiniso kalifihlwa, batho njalo abadala ukuthi lempondo akufihlwa esakeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla besedolobheni leVictoria Falls lapho athi inzuzo etholakala ekwenjiweni kwamatshe aligugu elizweni izathuthukisa umnotho welizwe ngemali engamabhiliyoni alitshumi lambili kusiyafika umnyaka ka-2023.
Siyakhumbula indaba yamadayimondi sizoba umgabe esithi yena zalahlekela i-$15 billion. So kumele into ziphume ekugcekeni basitshele ukuthi silama minerals angakanani nxa bekwazi njalo bafuna ukuthi kuhambe kanjani. Kathesi abakazitsheli.
Umbiko manyani wamazwe ezansi ye-Afrika i-SADC oncoma imisebenzi owenziwa ngabomanyano wamabandla alenkokheli eyaphatheka kukhetho luka-2018 e-Poland wamukelwe ngembiko ehlukeneyo.
Kulamabandla angekho ku-Poland ukuthi angenele kube nokubambisana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba ophakemeyo oweSupreme Court usuze wakhulula abasekeli beMDC ababili abathi uDungamirai Matsobere owayengukansila noLast Mayengahama kade bevalelwe ejele okweminyaka eyisithiyangalombili besetheswa icala lokubulala ipolisa uInspector Petros Mudeza. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba lo uthe ababili laba kumele bakhulule namhlanje enkantolo yeChikurubi Maximum Prison lapho abavalelwa kusukela ngomnyaka ka-2012 baze bagwetshwa ngomnyaka ka-2016. Amagqwetha amele ababili laba abengaphansi kwenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo likazulu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Amagqwetha la agoqela unkosikazi Beatrice Mthethwa, lomnumzana Charles Gwaramba ndawonye lomnumzana Gift Mtisi. Isinqumo esethulwe ngabahluleli abathi uRita Makarau, Susan Gwaunza, Susan Mavangira siveze ukuba isigwebo abasithiwayo sibekwe eceleni lokuba akula bufakazi bokuthi yibo ababulala ipolisa leli uInspector Petros Mutetsa. Ababili laba babebotshwe bebane lonkosazana Yvonne Msarurwa owakhululwa ngomnyaka ka-2018 phansi kohlelo lukahulumende olwagcwela izibotshwa zesifazane. Owesine uPhineas Natarikwa wabhubha esesitokisini. Lokhu kujabulisa abaningi ababalisa isikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora uWitness Dube yena othi ukubotshwa kwabo kokungamelanga kwenzakale.
Sinjengebandla siyakwamukela ukukhululwa kukaLast Mayengahama noDungamirai Matsobere. Icala labo ababeletheswa lalisukele eziphithiphithini zepolitiki. Icala lelo kalizange liphathwe ngendlela elungileyo, akuzange kuphume lonke iqiniso ngalokho okwenzakalayo. Ngakho silusizi kakhulu kumuli eyalahlekelwayo polisa lelo elaswelakalayo ngaleso sikhathi kusenzakala lezo ziphithiphithi.
Lokhu kusekelwe ngummeli wewange Central engwe MDC Alliance umnumzana Daniel Molokele.
Siyajabula ukuba
iSupreme Court of Zimbabwe yahlise isigobo sokukhulula uLast Mayengama lo Thungamirai Matsokere. Siyabonga kakhulu bonke abasebenze gadalala iminyaka yonke leyo ukuthini uLast Mayengama lo Thungamirai Matsokere baphume ejele.
Olula amalungelo oluntu umnumzana Pfizer base uhulumende emthethwandaba babhadalwe imali yokubotshelwa amanga.
Ukukhutshwa entolongweni kukaLast Mayengama lo Thungamirai Matsokere into ejabulisa kakhulu ngoba besimile isikhathi eside kakhulu besegrubhi lapho ebebeninelwa icala lokuthi babulala ipolisi, icala lamanga nje ngoba into leyo bengayenzanga bekungelayo i-evidence etshengisela ukuthi lelo cala baliyenza. Kodwa ke sibone behlala isikhathi eside kakhulu ezingafika 8 years belokho besentolongweni ngoba amadale bengafuni ukuthi indaba yabo izwike, izwakala, icinisi izwakala nje kathesi lapho sebekhuluma ukuthi hatshi abantu abalacala sikhangelela ukuthi labo ngaphuma lapha entolongweni kumele besuke igovernment sibili bethi hatshi kumele bebhadale imali ukuhlala kwakwenza ejele ngoba hatshi bekumela sizathu.
Loba nje ubufakazi wabo ucaca ukuba ababili laba ngabalacala okwazisa ubuhlungu yikuthi umthethwandaba we-High Court wabafumana bele cala. Okwadanisa uLast Mayengama yikuthi ngelanga okwenzakala khona udaba lolu zeni e-United International Family Church ekhokhelwa ngumfundisi Magandiwa wakhipha ubufakazi bomfanekiso kamabona kude kodwa akuzange kumsize. Umsaruro wathi ekhululwe waya kubandla le-MDCT esithi ibandla le-MDC Alliance lalingabananzi besejeleni. Umbuzo osukhona ngothi ababili laba bazawuya kuliphi ibandla njengoba bavalelwa ejele ibandla lingakadabuli phakathi.
Lokhu sikudaba lunye sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi bathini njengebandla ngokukhululwa kwababili laba.
Mahlabe Zulu batwana besilo ungwalo ungalo kwamachobana siyalibikela ngokuthaba okukhulu namhlanje ukuthi Supreme Court yeZimbabwe fumane uLast Mayengama lo Matsokere ebengalacala sebebotshwe for 8 years bephongukutheswa icala elingazange libe khona. Siyathaba siyabonga ukuthi iqiniso kalifihlwa batho njalo abadala ukuthi okulempondo akufihlwa esakeni. Namhlanje siyathaba njengabantwana beZimbabwe, njengabantwana beMDC Alliance, njengama political parties wonke a progressive the civil society labo mama labontanga. Sithi uNkulunkulu uzwile imthandazo yenu. Ngenxa yokuthi laba majaha balemuli balabantwana baphongubanjwa kuthiwa babulala iphoyisa, kambe iphoyisa lalingabu lawa ilitye elilodwa eliphoswe ngabantu abathathu na. Ngithithi thina kwakuvele kuhlola ukuthi ilitye liphoswe ngumuntu oyedwa ubotshwe abantu abathathu kuthiwa yibo abambulaleyo.
Manje njengebandla kukhona yini elikuqoqa?
Iqiniso ukuthi iparty iza kwenza umdlalo igili sabela bethaba besenza konke okuhle emthethweni. Sihlonipha ama conditions coronavirus imithetho yakhona iso distancing buka ama mask lokho konke okulungileyo. Kodwa siyabe sifundisa abantu ukuthi iqiniso liqiniso liza liphume bengafuni befuna. Sifuna futhi khonapho sithathe ithuba lokumotivate abantu bethu abaningi ukuthi bayirejista ngenxa yokuthi singaphunguthaba sikhohlwe ukuthi uyarejista kusasa sizaswela sesingasangenanga embusweni. Khuluma sitshengisa mhlophe ukuthi la majaha ngamaqhawe edebotshela amanga bezama ukuthabisa izihlobo zepholisa lelo abaligongodayo bona.
Manje ngokubona kwenu laba ababili bazaya kweliphi ibandla?
Thina be-MDC Alliance sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela. Njalo silandela ingoma yabokhokho ethi nyama yembongolo khetha umthandayo. Laba majaha ethe sisebenza labo kakhulu silungisa isidinga impahla lokudla sisiyakhangela imuli zabo sithungamelwa ngu-Honorable Daniel Malokela le group yakhe ethe sihamba khona every inyanga sisiyababona sithi thina umuntu ulelungile into esithabisayo kakhulu ukuthi sebekhushiwe ejail ngenxa yokuthi abalacala sebekibo ukuthi bona bazazikhethela njoba sikholwa ukuthi khetha oyithani omthandayo nyama yembongolo
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Meli Emerson Mnangagwa uthi inzuzo etholakala ekwenjiweni kwamatshe aligugu elizweni izathuthukisa umnotho welizwe ngemali engamabhiliyoni alitshumi lambili ngomnyaka ka-2023. Ubekhuluma amazwi la namuhla edolobheni le-Victoria Falls emhlanganweni wokuvula ngokusemthethweni umbuthano oqutshwa minyaka yonke owe-Chamber of Mines Conference obubonakala umsakazo we-ZBC. Engeze wathi uhulumende uyaqhubeka elungisa isimo sokuthi amabhizimusi asebenze lula elizweni njalo awahuge ukuthi atshale imali eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba lokunye okukhulunywe iziphathamandla zikahulumende kulombuthano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izomnotho elizwe umnumzana Masimba Kujera.
Kungenzakala kodwa layo iZimbabwe asazi ukuthi lama minerals amaningi okungakanani. Kungaba neqiniso sibili kodwa asila geological survey esayenzayo ukuthi sibe lolwazi olokuthi ama minerals esilawo maningi okungakanani.
Uhulumende uthi yena uselungisile ukuthi abantu besebenze lula, kuthiwa ease of business.
Awukacaca awukambonakali ngendlela leyo ikakhulu ngenxa yenkohlakalo eziyima public offices lawana. Kule nkohlakalo eningi kakhulu nxa ufunaukuthi uvule ikhampani, nxa ufunaukuthi ube lama-registration documents. So into ezinjengalezo zenza ukuthi ease of doing business ingabi ngendlela abayikhangelelayo. So asikaboni ama-business ebuya lapha ngobuningi babo njengokutsho kwabo.
Siyabona njalo umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende uwehlisa imithelo ebhadalwa elizweni njalo uyanika lokhu athi ngesingisi ngama-incentives kubo somabhizinisi. Kuyabonakala yini lokho elizweni?
Udube uthi unika ama-incentives lawo lama-corporate taxes lawo ikakhulu kuma-business avela phandle kwelizwe. Bekumele azame njalo unika ama-incentives lawo kuma-business alapha elizweni ngoba izimali zawo ziyabe zilapha. Kanye njengani i-incentive regime yabo ne-corporate tax regime i-favor abantu abavela phandle kwelizwe. Kodwa ngokubona kwami nxa efuna ukuthi athuthukise i-economy, lalabo abakhona phakathi kumele besekelwe ngama-incentives anjengalawo.
Khona ewanzi kungabe kulamatshe aligugu amaningi yini angathuthukisa umnotho welizwe ngoba bancome kakhulu kulo umhlangano ukuthi kule plant ye-cork leyamalahle.
Ubona njengani into okumele sibe kwazi ukuthi thina indaba ye-mining lama-minerals esilawo lapha ayiphumi egcekeni. Siyakhumbula indaba yama-diamonds, sizwe umongameli owayekhona ukuba umgabe esithi yena salahlekela i-$15 billion. So kumele into ziphume ekugcekeni basitele ukuthi silama minerals angakanani nxa bekwazi njalo bafuna ukuthi uhambe kanjani. Kathesi abakazitsheli.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kujera ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe
This is Rasi Puma, a Voice of America at the Washington D.C.
Umbiko omanyano wamazwe ezantsi e-Afrika iSADC oncoma umsebenzi owenziwa ngabomanyano wamabandla alenkokheli eyaphatheka kukhetho luka-2018 e-Political Actors Dialogue kumbe POLAD wamukelwe ngembono ehlukeneyo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlanganiso ye-SADC ikhuthaze njalo enye inkokheli yamanye amabandla ezombusazwe afana nomnumzana Nelson Chamisa ukuthi laye angene kumanyano lo. Unobhala wenhlanganiso ye-SADC uDr. Stegomena Lawrence Tex utshele abephephandaba le-Herald ukuba inkundla ye-Poland iphathisa kakhulu ekuthini abamabandla ezombusazwe achiyeneyo enelise ukuxoxisana, okuyinto athi ingalandelwa ngabamanye amazwe akumanyano we-SADC. Limbono isekelwe ngunobhala jikelele omanyano we-Poland umnumzana Kwanele Shabangana ekhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe omele uhlangothi lwezobudlelwano lamazwe aphetheya i-International Relations and Re-Engagement Committee kumanyano lo.
Siyajabulisa kakhulu okwenzakalayo khathesi kunkulumo esibe layo lo mama uLawrence Tex othina kuyazikhuthaza ukuthi i-SADC isivumile ukuthi isebenze lathi incedisa abantu beZimbabwe. Siyakhuthaza kakhulu ukuthi kulamabandla angekho kuPoland ukuthi angenele kube nokubambisana, ngoba nxa singasebenzi sonke lizwe ngeke lithuthuke.
UHlabangana ulandisa kabanzi phezu kwalolu sekelo asebeluthole luvelela kwabenhlanganiso ye-SADC.
Umkhosazana Taxi utshengise ukuthi bona njengamazwe akulolu hlangothi basekela kakhulu siPoland.
Kodwa abakhulumisane lalumsakazo ababalisela umnumzana Victor Dube wasemzini webudiriro uthi iyamdanisa yena labanengi linkulumo yabe-SADC encoma imisebenzi emihle okuthiwa yenziwa ngabe-Poland.
Nxa yona i-SADC isithi i-Poland yenza umsebenzi omuhle, iwenzela bani? Ngoba amboni ukuthi i-Poland ingatshintsha ulutho, ngoba bonke abaku-Poland kathesi akula ngitsho ole sithi e-Parliament.
Udube uthi okuchiwo ngabenhlanganiso ye-SADC akumangalisi.
Umbuso weZimbabwe abawunanzi ukuthi nedingi iqiniso kuzinto ezenziwa kweZimbabwe abafuni. Kukhanya ngathi la bayadlelwana nababusayo kweleZimbabwe.
Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Siziba usole imbono ye-SADC.
Thina njengabatsha esikwaziyo ukuthi i-SADC yinhlanganiso yabantu abadala engela kuzwisisa uhlupho olusemazweni ase-SADC ikakhulu eZimbabwe, okutshengisela ukuthi i-SADC ikhatshana lokuzwisisa uhlelo lokulungiswa kwenhlupho eziseZimbabwe ikakhulu mayelana lendaba ze-politics. Ngenxa yokuthi i-Poland kuyazakala ukubana ke inhlanganiso yezanu lalabo abavumelana lezanu PF, i-Poland kufanele kube luhlelo lwabantu abangawelelaniyo izanu le-Movement for Democratic Change. I-SADC isilahleka njengoba ihlala yenza ukungazwisisi uhlupho ke oluseZimbabwe lakwamanye amazwe jikelele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe lezanu PF bahlezi besithi bonke abafuna ukuphatheka kungxoxo zokubonisana ngokungenziwa ukuthuthukisa ilizwe kwezombusazwe lokunye kungenziwa kuphela ngaphansi kwale inkundla ye-Poland. Kodwa umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kasoze ahlale phansi ndawonye labamabandla amancane angaziwayo njalo engelasekelo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uhulumende uthi amajekiseni awenqabela i-COVID-19 akhona elizweni njalo azakwabiwa cha esuswa lapho okungelabantu abaningi abafunayo esiwa kwabadingayo njalo amanye azalethwa elizweni kuyona le inyanga. Lokhu kuvezwe ngudokotela Agnes Mahomva, isiphathamandla sikahulumende esiphethe lolu daba, ekhuluma emsakazweni we-ZBC namuhla. Ugatsha lwezempilakahle lwazise ukuthi bengathola umjovo walijekiseni esibhedlela seParirenyathwa Sally Mugabe leChitungwiza Central Hospital. Kusenjalo, ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni e-COVID-19 usikhwicamfundo Elopis Banda uthi asebephuzile ukuhlatshwa ijekiseni yesibili bengakhathazeki ngoba kusoze kuphazamise amasotsha omzimba nxa sebehlatshwa eyesibili.
Amajekiseni ama-vaccination la Akiana kusiya ngokuthi iyuphi umhlobo. Awes China ebesilawo lapha elizweni kulesino farm lesino vaka. La afani la itatshwe ngemva kwenyanga. Yokuqala hlatwe namhla esibini kakutshale ekupheleni kwenyanga. Manje sekulosihlupho mbijana elizweni ukuthi bakhona asaliswela ivaccine yesibili. Kuyabakhathaza ukuthi abayizuzanga ivaccine yesibili ngesikhathi ebesikhuliniwe. Kodwa ungakucubungula ngendlela ye-immunology yesayensi. Kukhanye ngani akula bubi okungaba khona ngenxa yokuthi umuntu lo yasahlatshwanga ngesikhathi ebesikhuliniwe. Kungaze kuphuze neviki ezimbili ngenyanga, ngenyanga ezimbili. Uyabuyela njalo uyehlatshwa esibili ngoba bathi i-immunity iba ngcono kungaba isikhathi singabe singani siphuzile. But njengohlelo, uhlelo lungo lukahulumende, lufanele kube nensuku ukuthi ngelanga elinde. Akungenzeka kube ngokuthi alo abe ngentando yakhe. Ngakho bangakhathazeki kakhulu nhla izuzakele bazahlala njalo akula lutho abazalulusa akula kulimali okungaba khona ngokuthi i-injections
kungedlula-ke inyanga ezimbili i-12 weeks lay lokho kungelandaba
sithi thina ukuhlatshwa ama-vaccine amabili kuhle kodwa ungaze ube uhlatshwe eyodwa iyavikela ngomzekelo songathi eyodwa injection ivikela 60% esibili izovikela 90%. So kungaze kudlule kube zinyanga ezingaki i-60% yana oyizuze nge-injection yokuqala iyakuveli lokhu ikhona ilayo i-protection partial protection but ingcono i-90% 95% kule 60%.
Lo ngusikhwica mfundo elophi Sibanda ingcwethi yecubungula eziphathelane lokusebenza kwamajekiseni e-COVID-19. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseHarare. Kulayitok lamhlanje sixoxa ngombuthano wezokuzijabulisa owebulawayo Arts Festival lezinye indaba ezithinta impilo kaZulu. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izigidi zabantu besigaba seTigray kwele Ethiopia ziphakathi kwendlala embi kakhulu ngoba zabalekela imizi kulandela uqhamuka kwempi kulesi sigaba. Isigodlo sikamongameli welemelika eseWhite House sazise ukuba elemelika lizakupha amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezingamachumi amabili lanhlanu 25 million kumazwe aswelayo. Friday namhlanje sile ngunguthela yomculo werumba edabuka eTsholotsho uObadaya Mathulana ehamba leqembu lakhe leJet Sounds. Okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7.
Mathulana waduma kudala ngabo 1980 ngesikhathi edlala labaculi abafana labo Christopher Shoko kanye labo Ndooks Malaxi njalo lalamhlanje kakayeketisi. Nangu elonda imbali yakhe
sebenza kobulawayo ke khona phengatshayisa laphana labantu abanjengabo Solomon Sikhuza noNdooks Malaxi lo Solomon Sikhuza la wazofika futhi endlini yami ngesikhathi lapha ezama ukusiphakamisa mina lo mna wakhe lowo kuthiwa usewathona la futhi uKhumbulani Moyo umngane wami omkhulu kakhulu esasizwanana kakhulu bonke laba abantu abatshonayo ndakofana inkomo.
Lingoma ethi Divorce Number 1 yiyo eyamenyusa waya ez ezingeni eliphezulu ngo
1988.
Umathulana selamadlalate angamashumi phose amathathu 28 agoqela awereke amabili. Nyakenye wethule idlalate elilengoma esiyisithupha njalo elilesihloko esithi kuyalelale, lapho abambisane khona labaculi abafana lo Albert Nyathi kanye lo Moses Ruisi. Uphinde wethula njalo linhlekizane ekhuluma ngomkhuhlane we-coronavirus ebambisane leqembu leMlambosi. Umathulana uthi walile ukuba ngudwayi ofalensiba zakhe, wafundisa abantwabakhe asebengabaculi labo abazimeleyo.
Ngifundise umntana uMthulisi Mathulana ngosela albhamu yakhe entsha engisanda ukuphuma nje kwenalo iminyaka. Ngosetshayela i-J-Sounds ama-drums njalo etshayele labahlabeleli abaningi. Ngilo mntwana futhi oyinkazana engikhale ukuthi yena linyanga likaJuni ngiyakhipha i-collab line.
Abangathanda ukuthenga umculo bawuthola njani?
NgaseSouth Africa ndingangithola ku 0810615770. Ikhodi la ifaka lapha. Mina ngaseZimbabwe ndingangithola ku 0733239994. Kumbe abantu bangangena futhi ku Obedaya Mathulana music page. La ku online lapha liyazithola futhi ingoma zami sezikhona. Engalithembisa khona kule album ephumayo, album 29. Ukuthiwa uzabezwa, so ingoma i-album leyo kumele iphume last year manje sivalelwa i-lockdown eSouth Africa, so isenza ikhipha nje lo nyaka.
Ubaba Mathulana ngangijayela ukuyambukela koBulawayo eBlue Lagoon eBhakababa uNkomo erentini. Hamba letshala kithi insizwa kwethu udlala Teenage Macatsha. Uphuma ke enkundleni uObhadaya Mathulana, yena ozibiza ngoJaka Nindo nxa esecula irege ngale.
Kani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umthethwandaba ophakemeyo oweSupreme Court usuze wakhulula abasekeli beMDC ababili kade bevalelwe ejele okweminyaka eyisithiya ngalombili. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla besedolobheni leVictoria Falls. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.